esisukhangeleleke ukuthi sicho ukuba yebo kambe sikhangele ukushadelo namhla kuyini esukhangeleleke sinokujabula ukuthini ke iza ngemva kokuba kube lomhlanga nomkhulu wabakhokheli bakahulumende e-United Nations lapho okugcizelelwe khona ukuthi ezemfundo kaziphiwe njalo izinga eliphezulu nxa kukhangelwe inyathelo eliza kwenziwa ngo-2016 kusiyabamba u-2030. Thina-ke njengabezemfundo ebesihlezi sikhankasa ngokuthi kwakube khona i-quality education, kwakube khona njalo i-education elinganisa amathuba, lokho kubanjwe kwaba yinto emqoka. Yikho nje esiyabe sivele sikujabulela lo nyaka ukuthi naye kuyaqhubeka kunjalo la kuleli elikamzikazi lomambo iZimbabwe.
Singathi-ke lamhlanje ababalisi bahlutshwa kuyini ezikolo lapho?
Ngiza ukuthi ngithi kancinyane yebo kambe weholo kuhlezi kukhona. Nanku phela iholo livele liyinto elihlala likhulunywa zonke zonke. Kodwa okumqoka okumele sikukhangele elamhlanje kweZimbabwe yilokho engingathi phecelezi ngesilungu ngama-processes aphatha ababalisi ezikolweni esingathi thina yi-management of teachers in the schools. Kutho ukuthi lokho kuyabahlukuluza kancinyane. Nanku phela sithola ukuthi kulesibalo esibe khona esesiphinde siyaphicaphica ababalisi abaningi kade bekhona ezikolweni esesibona uhulumeni ezama ukuqondisa. Kanti laleso sibalo silokhu singani sikhombisa kungani kuthutshika kahle ukuthi yena-ke uhulumende uhloseni kakhulu nxa kukhangelwa uhlelo lolu athe walusikiza waluthwala futhi olwe-labour market flexibility luqukutheni ezisebenzini zikahulumende. Loba nje sitsho ngomlomo ethena kangizukuxosha abantu kodwa kule mpawu ezisolisayo ezikhomba ukuthi kukhona okunye okuzatshaya amanzi ngesikhathi sifitshane.
Nxa sesikhangele okunye okuhlupha-ke ababalisi akuhambelani na lokuthi bayahlukuluzwa ikakhulu nxa besemakhaya behlukuluzwa ngabantu bezombangazwe?
Lokho kuhlezi kutsho eminyakeni yonke ukuthi ezombangazwe azisuke ezikolweni.